Pele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwaga zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla zimashumi mavili lambili kunhlolanja 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ikhomishini ebona ngezokhetho ihlale idale lokubhalisa abafisa ukuncintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 28 elokitshini le-Country Park kobulawayo. Usibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutka wazise namuhla ukuthi idola lemelika selithengwa ngamadola eZimbabwe awe RTGS amabili lengxenye i-1:2.5. Ibandla le-MDC selinqume ukuba umhlangano walo wokukhetha inkokheli entsha usuzaqhutshwa ngenyanga kaNkwenkwezi hathi ngomfumfu njengalokho obekuqoqwe ngaphambilini. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakhokheli bamabandla ezombusazwe aphikisayo abaqale ukukhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa ngozibandlela bahlanganela abameli bakaMnangagwa lamhlanje babumba amakomiti amane azadlala indima ezichiyeneyo enkulumeni lezi. Enye yamakomiti la iphiwe umlando wokudinga umlamlankunzi olilunga elizimeleyo ozakhokhela inkulumo lezi kuthi enye izakhangela izivumelwano eziyabe zithethwe. Amakomiti la azaqala ukukhulumisana mhlaka 1 ngenyanga ezayo. Abaphatheke emhlanganweni lo bagoqela umkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe lequla lakhe umnumzana Nkosana Moyo kanye labanye abachiyeneyo. Umkhokheli webandla le-Build Zimbabwe umnumzana Noah Manyika kahambanga emhlanganweni lo lanxa wayehambile emhlanganweni wakuqala. Embikweni awethulele abezindaba uManyika uthe ukukhulumisana okungelamkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa phakathi ikudlala nje ngesikhathi njalo akusoze kuphumelele. Ngokunjalo uManyika uthi kasoze abesaphathika enkulumeni lezi ingoba zingela Chamisa. UChamisa lebandla lakhe le-MDC banxuswa nguMnangagwa kulezi nkulumo kodwa vala ukuhamba besithi bafuna zikhokhelwe ngumuntu ozimeleyo hathi nguMnangagwa. Sixoxele umgcinisihlalo we-MDCT umnumzana Abednego Bebe yena ophatheke emhlanganweni wanamuhla wasichasisela okunengi.
Uvunyelenwe ke ukuthi kubunjwe ke amakomiti amane, amakomiti lawo yiyo asezahamba ayelungisa ukuthi kuzasetshenzwa njani, okuyikho ke osokuyaqala ukuthi kusetshenzwe ngoba okwakhathesi bekungala msebenzi owenziwayo bekusakhulunyiswana ukuthi kuzasetshenzwa njani.
UDaniel Shumba sizwa kuthiwa uphumile kulomhlangano kwazothi ubaba uNkosana Moyo laye ubefuna ukuphuma. Kungaba kube lokungavumelani thize yini okungaba kucunule abanye abaze kulomhlangano?
Okungakutsho mina ngoDaniel Shumba ukuthi uphuzile ukubuya, ethe phuzile ukubuya wahle wafika waphakamisa isandla ke wakhuluma nxa ethi uyaqondiswa ke kuloo kade engumoderator wenze nje njengomuntu esibone ngani ngiyabona ubevele ebuye elungise ukuthi ulande ukuthi aze kwenza khonokho wasesitheni hhayi nxa bengavumi lokho akufunayo yena sehamba ikokwenzakeleyo.
Ama komiti la eliwa bumbileyo kuyina za kukhangela kahle kahle njalo likhangela ukubana aphenduke nini lihlangane njalo likhangela ukubana aseqhubhe njani umsebenzi.
Komiti yakuqala eqhakatheke kakhulu kuma committee yawona lawo manje i committee ekhangela ke iframework nazi indlela yesindebele ekhangela ke ukuthi kuza sesenzwa njani abantu bese yonke into nje ephathana lokuthi ukukhulumisana lokhu kuza kuma njani bese kusuba ke lesibindi ke ekhangela ukuthi kona i agenda yithi ke izinto eziyabe zikhulunywa khona kho yiziphi bese kusuba lesithathu ke ekhangela ukuthi onguyo zaba ngu moderator oyabe eqhuba umsebenzi ngoba kabe kula mapata ehlukene uzaba ngubani then bese kusiba lesithathu implementation and evaluation ethi ukuthi ke ukusetshenzwa lokho kuyabe kufanele kukhangela ukuthi kuyayenzakala yini lokho okuvumelweleyo ngendlela okufanele ukusenzakale ngayo yiwo amakomiti ke amane lawa aqhakathekileyo abunjiwe namhlanje.
Umnumzana Bednico Bebe ngumkhokheli ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Usiba lukhulu we Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutsika uthi idola lemelika selithengwa ngamadola eZimbabwe awe RTGS amabili lengxenye i 2.5 RTGS dollars. UMangutsika wazise lokhu namuhla ngemva kokuvuma kuthange ukuthi ngokusemthethweni isisindo sebondi isiphansi kakhulu kulese dola lemelika. Isimemezelo sanamuhla sitsho ukuthi amabhanga aseqalisile ukuthengisa idola lemelika elilodwa ngentengo yamabondi kumbe ama-RTGS amabili alengxenye. Sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya wasichasisela okunengi.
Njengoba vele wayechile ukuthi imali yangaphandle ama-US dollars ayebethengiswa emsikeni ovulekileyo phakathi komuntu othengayo lothengisayo emabhenki kumbe e-Beirut change. I-2.8 intengo yakhona ayijoyo yiyona imali ayebeyithengisela ngayo amabhenki. Kusobala ukuthi amabhenki angokwawo nxa esethengisa imali esethengisela ama-customer abo. So uyabe sekumsika ovulekileyo sokuya ngokuthi imali yakhona ethengiswa iningi kanjani kanganani i-demand and supply. So lokhu akutshileyo akuthi ukuthi yena uthi ukuthi imali yakhona yinto engiyakhona ngaphandle kwamabhenki yiyona imali ayithengisela ngayo amabhenki. Amabhenki yiwo-ke aza kuthi nxa sethengisa sethengisela mina lawe sesavumelana ukuthi umsika wemali ume kanjani mzwanokho.
Njengoba idola lemelika likhanya lichiphile emabhanga nxa kuqathaniswa lasemkambo wensitha esingathi yi-black market, sesingathi sokuyikufa kwayo yini i-black market abantu abathengisa imali ezitaradeni kabasela bhizimusi?
Hatshi luba hantsho ukuthiwa khona vele imali yakhona iyabilokhu ikhona, abazange abathona imali yangaphandle kwelizwe kayisasebenzi. Kutho ukuthi nxa vele abantu abasemfikeni kuna baye bethengisela thina abangaphandle kumabhenki ngentengo ephezulu ukuze banqobe intengo leyana ethengiswa ngebhenki. So umsika ovulekileyo kungenzeka nje ngitsho nje kodwa umsika wangaphandle omnyama kawukavaleki ulokhu khona.
Ubona uvaleka yini?
Uyakwanisa ukuthi uvaleke nxa abantu bengaze bajabulele ukuyathenga emabhenki. Uyakwanisa ukuvaleka nxa amabhenki engakwanisa ukuthengisa imali ngentengo ephezulu. Umsika ovulekileyo akulanto esingathi predetermined.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yincwethi kwezenotho sixoxela eseHarare. Kolunye njalo udaba oke waba ngomhleli wephephandaba likahulumende leSunday Mail umnumzana Edmund Kudzai ubotshiwe ngamabutho eBorodeli namuhla ngemva kokutholakala ele umbrella elombala wemvunulo yamasotsha. Iqweta lakhe umnumzana wobeyishava utshele iStudio 7 ukuthi uKudzai uzamiswa emthethwandaba kusasa esetheswa icala lokutholakala elesiqoko samasotsha. Ibutho lazise kuliviki ukuthi lizangena ezindlini zabantu lidinga amayunifomu amasotsha elithi antshontshwe ngabantu asebehamba beganga bewagqokile. Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ihlale idale yabhalisa abantu abalithiwe lasifica mnombili abazancintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 28 kwabulawayo namuhla. Kubika intatheli zindaba yethu uAnastasia Ndlovu.
Abesifazana abayisikhombisa labesilisa abalithumi lanye benelise ukuphanyeka amaphepha abo okumela amabandla abo kukhetho oluza kwenziwa ngenyanga ezayo kambimbitho mhlaka 30 lokudinga ozamela uward 28 kukansili yakobulawayo. Ilunga lekhomishini yezek elikhokhele umsebenzi wanamhlanje unkosikazi Khuphe ukuchasisile lokho. Unkosikazi Khuphe uthe abantu abalithumi lasifica mine mibili benelise ubhalisa kuhle kungela nkinga ngaphandle koyedwa ophuze lamaphepha akhe owe MDC Alliance. Kusasa izek izachaya amabizo alabo abenelise ukuthola ithuba lokuncintisa kukhetho ukuze ababhalisela ukuvota kuward 28 emzini owe Country Park bathole ithuba lokuhlola amagama la. Kulaba isikhombisa ababhalisele ukuncintisa kulolu khetho bezimele ibandla le-MDC Alliance lifake abantu ababili abazancintisa kulolu khetho uColette Ndlovu lomloyi noMagugu. Umloyi noMagugu uthi akukho angakutsho ibandla yilo elikuhlele ngaleyo ndlela. UNkosikhona Nyoni omele i-MRP loNdlovu nokuthula owezaphu babuke ukusebenza kwezek bethi baphanyeke amaphepha abo kuhle kungela nkinga. Lolu khetho luzaqhutshwa ngombimbitho mhlaka 30 kulandelwa isisekelo sombuso kwezokhetho. Kusenjalo lamhlanje idale le-High Court kobulawayo livumele uCharles Thomas loBernard Sibanda ukuhlawula imali yesibambiso se-bail sekhulu lamadola munye ngamunye ukuze benelise ukuthonisiswa icala labo besuka emakhaya. Ababili laba baqalwa ngokuthi ngenyanga edluleyo abantu betshengisela ngokungayi emsebenzini emzini wenjube kobulawayo bahlasela ngamatshe umufi obelipholisa u-Exxon Maune walimala kakhulu wathwalelwa esibhedlela se-UBH lapho afike wabhubhela khona ngelanga elilandelayo. Igqwetha umnumzana Dumisani Dube wenkampani yamagqwetha eyemathonsi Ncube Law Chambers nguye omele uThomas loSibanda. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk lamhlanje sikhangela imizamo yokusungula inkulumo zokulungisisa ukuhluphayo elizweni phakathi kwebandla lezano PF lamanye amabandla ezombusazwe aphikisayo. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingenelani kuhlelo. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa akweletheki abikwa ehlasele amanye amalunga ebutho anakanelwa ukuba angaba ephatheka emizameni yokuhluthuna intambo zombuso okwenziwa ngabelinye icele labebutho ngomnyaka ka-2016. Lokhu kubonwa ngabasola uhulumende weletheki njengemizamo nje yokuhlukumeza abaphikisa umbuso okhona. Abinhlanganiso ebona ngeziphepheli e-Norwegian Refugee Council babika ukuba udubo lokungani kuhle kwezulu kweleSomaliland kulakho ukuqhubeka lonyaka okuzabangela ukuthi abantu abazinkulungwane ezedlula amakhulu ayisikhombisa babhekane lendlala. Ibandla le-MDC selinqume ukuba umhlangano walo ukukhetha inkokheli uzaqhutshwa ngonkwenkwezi hatshi ngomfumfu njengalokhu obekuhleliwe ngaphambilini. Leli bandla belilomhlangano namuhla esigodlweni eHarare. Kodwa kubikwa enye inkokheli ingayanga emhlanganweni lo okwenze izinqumo zawo zibe nganxele kwesisekelo sombuso webandla. Umhlangano weCongress usiza kwenziwa mhlaka 24 kusiya kumhlaka 26 kodwa akwaziswanga ukuthi uza kwenzelwa kuliphi idolobho. Abazi ngokwenzakalayo bathi kulamalunga angamashumi amane khona kumele kube lamalunga edale le-National Council afika phose amakhulu amabili. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana abekezela amaduma afuzwayo.
Yeah, I think issue leyo okwenzakala namuhla kuconfirma ukuthi kungaba kuloko kulama division thize akhona phakathi kwebandla lena le MDC. Njoba ekuphuma kathe sokucaca ukuthi kulokudonselana okukhulu phakathi kuka Secretary General uDagas Monzora lo President Nelson Chamisa. And then okade kumele kwenzakale ukuthi namuhla iNational Council kumele ize confirma idate yokuthi iCongress izaba nini ukuthi unyirana ukuthi uChamisa kube nguye odecide ukuthi iCongress izaba nini. Oso kukhanya ukuthi most likely abangabuyanga kungabe kuyilaba kade becaba kade besesayidini likaMonzora bona akade bengafuni ukuthi idate yeCongress iphushwe iye kuOctober laba abafuna ukuthi yenziwe masinye. Most likely babangabuyanga kumhlangano weNational Council namuhla.
Kodwa siyabona ukubana ilanga ligcine lalethwa phambili kuMay ayikhona uOctober njengalokhu kade kufunwa ngabanye. Kungakutshengisani khona?
Yeah, I think so kusuke kwaba lama pressures okuthi kugcine kucompromise njengoba ngisitsho ukuthi most likely abangabuyanga yibo laba kade besesayidini kaMonzola. Uthi laba ababuyile bagcine besithi akube yicompromise kwenzela ukuthi kungakhoza kungabi lama division amaningi. Bavuma ukuthi ilanga libuye lizokuba kuMay. Though obvious from emuva laba iside kaMonzola ayevele ifuna ukuthi ngayi Congress ithi iyayenzwa ngoFebruary yadlula. So which means uMay usuke waba yicompromise ukuthi ingayi ku-October ingayi ku-August ibamba amaside omabili inxenye uMay ngabangcono.
Kodwa sesike sabona kukhetho kunye lemihlangano eyenziwa elizweni jikelele ukubana umnumzana Chamisa ukhanya elesisekelo olukhulu kakhulu, kanti manje kuyini okubangela ukuthi bambangise isikhundla yena ekhanya engumuntu othandwa nguZulu?
Ukuthi ipolitics zangkhona zizimbili futhi oqala kulabantu support general uThamisa uyabelayo yonke i-support yonke lokuqinisa lingabalekekile ukuthi abantu bonke beZimbabwe uThamisa bayamfuna. But asebeqakathekile kakhulu in this instance ngama-structures okuyo aza kuyavota ku-Congress ukuthi uwaphethe wonke yini kumba kawaphathanga. And nxa sikhuluma ngama-structures sikhuluma ngabantu abalutshwane labangalingani lelizwe lonke elisapota. Ilizwe lonke lingaphuma maybe limsupport uThamisa, uthole ukuthi within kuma-structures bafike bengamsupport. Ubona unxebe support omunye ozangena esingakwazi ukuthi ungabambana kumbe nguye uMonzora kumbe ngumduru kumbe ngubani. So qakathekile kathi ukuthi kuma-structures o abakhe ngobani bangakanani yikho khona bokusikhathe esiningi okuvuka khona umsindo kuma political parties zithola ukuthi abantu babe befuna uThamisa sonke iZimbabwe yonke ifuna yena but ama structures ayifika ngale befike bevotele omunye kugcine kukhoza ukuthi ngxenye ibandla ligcine liqhamuka futhi kumbe izinto ezinjengazona lezo
umnumzana bekezela amaduma afuzwayo yingcwethi kwezombusazwe obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseGwanda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Onge waba ngumsekeli wenhloko kahulumende womanyano eZimbabwe owawubunjwe ngamabandla athi elezanu PF lamacele amabili MDC umnumzana Arthur Mutambara usebhale ugwalo lwesibili ngembali yezombusazwe eZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2003 kusiya ku-2009. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lolu gwalo lwesihloko esithi The Path to Power kusitshwe indlela eya embusweni lulonda imbali yezombusazwe eZimbabwe. Uluqala ngokubuyela kwakhe eZimbabwe lapho afika waba ngomunye wabasekeli benhloko kahulumende alonde amacebo enziwa libandla leMDC ukunqoba ukhetho luka-2008 abesebalisa okwakusenzakala kuze kubunjwe uhulumende omanyano ngo-2009. Ekhuluma embuthanweni wekwethula lolu gwalo oqhutshelwe University of Johannesburg, umnumzana Mutambara uthe kusobala ukuthi izalwane zeZimbabwe azikalitholi iphupho lombuso okhululekileyo olokuthula, intuthuko kwezenotho kanye lenhlalakahle ezinzileyo eziqale ukukudinga kusukela ngo-1980. Uthi okusanda kwenzakala eZimbabwe ukuvalwa kwendlela yokukhulumisana ebulenjini be-intanethi ngesikhathi uZulu etshengisela yizibonelo zemkhuba yabontando kayiphikiswa.
The ICT revolution and dictatorship are not compatible.
Ezokusebenza kwe-internet labontando kayiphikiswa yizinto ezingahambelaniyo. Kunzima ukuthi wemukele ezokuxhumana ebulenjini be-internet uphinde ube ngontando kayiphikiswa. Ocina usukwenza ikuvala ezokuxhumana ku-internet ukuze uhlukumeze abantu. Kodwa ekugcineni ngeke unqobe. Ngeke ulunqobe ulwazi lwakulezi nsuku.
So that you can crack down on people. But in the end, you never win. You can't win against technology.
Umnumzana Brian Raftopoulos, ingcwethi ecubungula ngezombusazwe lezomnotho obesemkhosini lo, yena uthi kusobala ukuthi ZANU PF yiso isizathu esenza izizalwane zeZimbabwe zingawafezi amaphupho abaliswa lugwalo lukaMtambara.
The democratic issue was never strong within the liberation movements.
Umbuso okhululekile yinto engazange iqakathekiswe ngamabandla alwela impi yenkululeko. Athi nje ngokuthatha intambo zombuso, ezombuso ohlonipha intando kaZulu zahle zanyamalala.
Kodwa ke uRaftopoulos uthi la mabandla aphikisayo lawo alesandla ekubulaweni kwephupho likaZulu weZimbabwe. Uthi kuyacaca ukuthi amabandla aphikisayo lawo agcine esedala udlakela lolu obelusenza bafune ukukhipha iZANU PF esihlalweni.
In some ways the opposition has been tainted by the forms of politics that it has.
Ngezinye izikhathi amabandla aphikisayo uthole esiqhuba ezombusazo ngendlela le ababelwisana layo. Izikhundla zephalamende akuseyizo zokumela uZulu kodwa sezinye zokuzitholela umsebenzi. Yilokhu osekubangile ukuthi imanyano yonke ezama ukubunjwa yehluleke nxa sekukhulunywa ngabazathatha izikhundla zephalamende.
On the question of parliamentary positions.
UMtambara uthi amabandla aphikisayo azigwaza ngowawo umkhonto ekhethweni olusanda kwedlula njengoba babephikisa impumela yokhetho lukamongameli bengazihluphi ngolwamalunga edale lephalamende. Uthi imbali ayilonda kulolu gwalo ikwenza kucace ukuthi kayisomlando wenhlanganiso ezinjengomanyano we-African Union, i-SADC kumbe i-South Africa ezingahlenga iZimbabwe enhlutsheni ebhekanelazo.
No European, no American, no Chinese is going to solve our problems.
Akulam Europe, akulam American, akulam China ozosombulula inkinga zethu. Thina njengabensundu kuzafuza siyidinge size siyithole ikusasa yethu. Kungehlula ukuthi sichaphe umfula sonke sizagalula sonke.
Ugwalo lwakhe lokuqala bemsithi ukudinga iphupho leZimbabwe elibalekileyo kanti ke uthi olwesithathu luyalandela. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Kwezemidlalo lamhlanje imidlalo yebasketball eyabantwana besikolo eqoqwe liqembu leLakers Foundation ingene kusuku lwesibili lamhlanje edolobheni la kwaBulawayo. Kubika uJoseph Njanji.
Izikolo zakwaBulawayo ezibalisa esenkulumani sesizane seFounders kanye leseEvelyn sezifinyelele kusigaba sequarterfinal kumncintiswano weLakers Foundation Annual 3-Day Under 16 Tournament kucelela amankazana. Le midlalo yoqoqwa kuthakazelelwa ukufikisa kwenhlanganiso yeLakers Foundation iminyaka elithumi yasungulwayo ingenwe izikolo eziphuma kumagumbi wonke elizwe leZimbabwe. Umqeqeshi weqembu lamantombazana elesikolo sesizane uThathenda Mbengegwi uthi lumncintiswano uzaphathisa kakhulu abantwana bakoBulawayo bona abangatholi amathuba amaningi okuncintisana.
I think it's a good initiative because basketball in
kulicebo elihle ukuba le midlalo efana lale ngoba lapha koBulawayo asilazo izikolo eziningi eziqathekisa ukudlala lomdlalo. Lokhu kubangela ukuba sihlale sinqotshwa ngamaqembu esuka eHarare ngoba uzathola ukuthi lapha thina sincintisana siyizikolo ezifika phose ithumi lanhlanu. Ikanti eHarare uyathola kulesikolo ezidlula amachumi amahlanu ezidlala lomdlalo.
Ezinye izikolo esezidlulele kusigaba sequarter final kucelela amankazana ngezibalisa eSt James eseGirls High A kanye leseGirls High B kanye leseSt Francis. Umqeqeshi weqembu labafana elimela isikolo seThekwane uMbongeni Gwenzi uthi yena bafunde okuningi ngokuphatheka kulomncintiswano.
The schools were better than us. They've taught us a lot.
Ukudlala lesikolo esihamba phambili emidlalweni ye-basketball kusiphathise kakhulu ngoba kusiphe ithuba elokuba sifunde kuzo. Njalo nxa singaqhubekela phambili siphatheka kumdlalo efanayo singazithola sesezingeni eliphezulu kakhulu ngemva kweminyaka emine.
Imidlalo le igutshelwa esikolo se-Evelyn kanye lasendaweni yeKhanyisile Sports Center njalo ikhangelele ukufika emaphethelweni kusasa ngomgqibelo. Inhlanganiso yeLakers Foundation ilenhlelo ezokuqoqa njalo eminye imidlalo emibili lonyaka njengengxenye yemikhosi yokuthakazelela ukufikiswa kwayo iminyaka elithumi. Ngenyanga kaNhlolanja ukhangelela ukuba baqoqe imidlalo yabadlali abaleminyaka elithumi lantathu kuthi umnyaka ususiyafika komlindi uyacina abazaqoqa imidlalo ezangenwa ngamaqembu aphuma kwamanye amazwe. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ntombazana mina nawe siyathandana, inhliziyo yami ingenyako eyakho ngeyami. Uma ngikubona ingqondo yami iyaphambana, ngizizwa ngathi ngisamanga ungumngani wami. Awusithando sami uyawazi ukuthi ngeke ngimile elayo ngikushada ngenza isifungo kuwena anytime.
Siqhubeke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Ikomishini ebona ngezokhetho ihlale idale yabhalisa abantu abalishumi lasificaminembili abazancintisa kukhetho lokudinga ukhansela kaward 28 koBulawayo. Usibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshika wazise namuhla ukuthi idola leMelika selithengwa ngamadola eZimbabwe yawe RTGS amabili lengxenye. Kwanele Mthwakazi lingayikatshana likhumbulela uyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.